Iqembu le-Highlanders Royals livuselelwe enyakenye ngomnyaka ka-2016 ngemva kokuba libhulube ngomnyaka ka-2005 imbangela kuyikusilela kwemali. Nyakenye leli qembu liqale imidlalo yalo kusigaba se-ZIFA Southern Region Division 1 Women's Soccer League lingumthatshuzwa lidliwa lihlohlwe kaningi kabi. Ophethe isikhundla sokuba umgcini sihlalo weqembu le-Highlanders Royals uSibekiwe Ndlovu uthi lo nyaka bathethe amanyathelo okuba leli qembu lidlale ngcono kulanyakenye.
Last season saqalisa kubi sibili sidliwa ngama white margins, but sithe ihalf of isizini hayi bese lathi bese sikhona phana sesiwina sibili. Sithe kumele ukuthi sibili lathi benzwe ngathi sibili. Asikho amboni ukuthi singadliwa ekungadlula ko-4. Sidinga ucoach o-experience olama-papers akhe, sadinga le equipment.
Umqeqetshi omutsha weqembu le-Highlanders Royals ngu-Ivan Sneta, yena obeqeqetsha iqembu le-Hearts of Oak eliqede imidlalo yalo likundawo yesibili engalaneni yemiklomelo kusigaba se-ZIFA Southern Region Division 1 Women's Soccer League nyakenye.
Sisazama ukuthi siyakhe i-team enkulu kakhulu i-Highlanders. I'm happy because ama-players they are responding well. Kukho konke lokho sabe sizama ukuthi sibafundise khona. I promise ukuthi konkona i-Royals will never be the same like last year. Ama teams should expect a very very big challenge. Git
umqeqetshi uNetha uke waqeqetsha amaqembu agoqela ele Country Park lalo elidlala kuZIFA Southern Region Division 1 Women's Soccer League, kodwa engakasebenzi lamaqembu abesifazane ubeqeqetsha iqembu labafana ele Luveve Juniors. Ukapteni weqembu le-Highlanders Royals uTolen Stazira uthi yena lo nyaka iqembu leli liqinile okokuthi kuzamele lidlale ngcono kulanyakenye.
Since sinokhotho omutsha, it seems ukuthi abantu they are eager to learn. La ma-changes sekhona lathi we are willing ukuthi siphumele right. Umnyaka usiyaphela, ngibona ngani yonke into yabi sigoqeke kahle. Ama-training ethu ahamba kahle. Position elo, this time around ngibona ngani siyakomfa, 4-3 komfa.
Nyakenye iqembu le-Highlanders Royals liphutshe imidlalo lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane. Iqembu le-Inline Academy ilo liphakamise isicoco ngemva kokuphutsha imidlalo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo, kuthi ngemva kwalo bekule qembu le-Hearts of Oak kulandele le-Barrow Jets. I-New Orleans ele-Black Boots, iMagwegwe High, iZetarapi Bulawayo, iWange Queens, iStreet Set, iHighlanders, iCountry Park, kuthi elisobukazi yilo eliphutshe imidlalo yalo elisemsileni wengalane. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.